So we seek a decent double of VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho, lendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipality lo.
Izikolo zeKhansili zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba iKhansili lokhu isifuna ukuba nesandla esinzima, kanti izikolo zikahulumende abazali babumba amakomiti okuthi ama-ADCs.
Kwezokholo sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulabo abangakachadi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala lize lehlukaniswe yikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamuhla, u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leBhoso, uNesayi Moyo.
Lathi kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadi inda ngoba kusasuthi super and then lasethatha uma supporters abalikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Ikhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekhansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Dlomo.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lakoBulawayo. Ikhwela la manzi ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunandelela okukhulu kahle. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho, enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengekhansili sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu ku-60 Avenue laphana. Zavumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma la ama-policies ukuthi kulama-policies osakumele atshintshe, ikakhulu ipolisi ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba ikhansili lokhu esifuna ukuba nesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi, kanti izikolo zikahulumende kulo mthetho othi abazali babumba ama-committees okuthiwa ama-ADCs. Ama-committees bese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo, i-administration, barani isikolo bavumelane labazali ukuthi kambe uze kumbe sithenge ibhasi kumbe uze sakhe i-ECD block kumbe uze sifake i-drawall kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo-ke kodwa kukhokhela-ke abazali ababekhethiwe okubizwa kuthiwa i-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano odlulileyo okaSeptemba sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini eliza kwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isisombululo saphuma ukuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu yenaleyo ukuthi sithandaze uNkulunkulu sicele bakithi lonyaka ezulwini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, ukuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khona hale emadamu kusuya kuma-pumping stations kuze kuzofika ezindlini zabahlali bedolobha lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke ku-Minister of Finance imali engange-14 million ehlanganisela ukuthi senze zona lezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity ngoba siyananzelela ithule damu ulensiza le mchalezi akana sala manga nyana angathi ngedisa kuzo kufike isikhathi sokuthi kube next game season so sakhuluma ngakho lakho ukuthi kumele ke sibe le dual pumping system evela ukuthi amanzi siwa pumpe nje aphume ngobuningi izakhamizi zinesekwa kakhethi kanti ni-dam cam sakhuluma ukuthi sizancedisana lenhlanganiso ezimeleyo efuna ukuthi yakhe isihamo elitsha ukuthi ayi-glass lock dam bangaliyakha-ke bevumelana nezingaba zezinwa kutho ukuthi-ke lathi nje idolobho sesizama lawo ama-chance zokuthi sithole la amanzi sisaze sine-seven sithose amanzi ikanti okunye sakhuluma ngakho yokuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhwifa indawo liyana ilindwe abantu babandalayiza kakhulu khona ngale okugcina senza ukuthi sithole amazwi amalutshwane njengedolobho ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-aquifa abantu bakhuluma ngenkulumani khetha aquifa bakhuluma ngenye esematoko bakhuluma nje ngama-aquifa amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi si-explore ngayo okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-vay e-Netherlands inhlanganiso le ifuna ukuthi incedise dolobho endaweni zamanzi ikho-ke yapropose ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenzela ukuthi wenelise ukuthi basincedise lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethi imali yamanzi sifake kumbela ulungisela umgwaqo yikho wasekuphume imbiko-ke ngayisiyo zakhamizi zakobulawayo ukuthi idolobho selufuna uku-privatize amanzi kumbe ukuthi amanzi abanje ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo zekhansili yikho-ke kwathiwa sifake emhlanganeni ukuthi hatshi yabona into enjengengenaleyo sikhona sizakhulumisana ukuthi ngathi sithi-ke ibe yodwa i-department yamanzi sithoni kodwa eqinisweni kakutho ukuthi izaprivatiza kakutho ukuthi abantu bazabe sebethenga amanzi bedula nokuzaba njani esifisele ukuthi kayiseparate iphume kwi-department ye-engineering ehlale i-D and D works department yona ibe yodwekinga yamanzi so ezizinto nje ezakhulunywayo lo mhlangano wekhansel wawukhona.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo esixoxe laye ekhona le uwobulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G ophathisa abahlala ezitaladeni labanye kobulawayo esebenza lenhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into yokuqala engayitsho yikuthi into le siyiqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi sifuna ukuba registered sibe recognize or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule nxa ungibona ukuthi kona ngingakhwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uze ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe lama-millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le template ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think kungabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathise sane lani?
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu. Wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana. Wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhatshana noma usemazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela. Isifiso sethu ukuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa yilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu.
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi kona abantu abaningi sebenza labo that are so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they are exposed to is very toxic and it's not healthy. So let's see so xa singathola kona indawo esingakwazi ukuthi sibe conduct ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esitati waqalisa ibhizinisi yakhe uyasebenzela kodwa inkinga sesele layo uthi yena akasafuna ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba lechance lespace yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyaba too exposed wokuthi liyagcina lingasikwanisi ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba yokuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye yathi hayi ngxenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo nxa singakwazi sisukela ama-programs esizabafundisa amaskibibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemikhuhlane ejiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mikhuhlane eminingi, kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes bayabengakwazi ukuthi kwenzakalani, bayabengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngezikhathi ze COVID, babona nje sebechotshwe town ukuthi kuhamba njani. Sebezithi akwatwa kule corona, kwatwa kule corona. But labo ukuthi bebezwisisa ukuthi kuhamba njani. Abantu bafa. This thing is killing people. Bebengelako because abalama TV, abalama radio.
Gusi kabasaba cha namhla besixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni kobulawayo esebenza nenhlanganiso ye Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana laye lingamthinta kunombolo yesithi +26377275271. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenziwe
manje. Wena namasiko wethu.
Sinjani izulukanda balo ngumthombo osthembayo ogives Dube ngikuhlelo ezamasiko lamhla ke ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngikuqhatheka kwezinduna ezizweni sikaMthwakazi. Baba Ngwenya sawumukela kuhlelo baba.
Ngibingelele baba Dube ngiphinde ngibingelele nakubalaleli nakubasakazi bonke nje.
Ye akusithele ke sizwa kuthiwa ke kulomcimbi ozabo khona. Wenduna ugampu abantu baningibona ngizani bangabe bemazi ugampu ukuthi mbazi akuthe ngamapishana kona
kunjalo baba Dube sikhangelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogampu ilaphayana emngceleni weplumtree nesholotsho okulomfula nje abathi umanzi amnyama baye bethi bethi ngunada kule ndawo ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona induna ugampu sithole ngenye yezinduna eyaziwayo ukuthi yazalelwe endleleni xa inkosi uzilikazi yayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwaZulu yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-Northwest eMkhwahla ngonyaka ka-1832 uzokhumbula ukuthi induna ugampu ishiyane nenkosi umakhokolondo olobhengula ingqungulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowa ngeminyaka emibili bakhula ke bebonke uhanjwa nje usuka khona le kuzobe fika laphana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise umaqhekeni ongomunye owaba liqhawe ngempela elasuka lenkosi umfikazi esizoxana bawe cishe belingana ngokunyaka yokuzalo nxa sebefika laphayana ngisawasalana laphana ngukhokho wakhe umagogo onguyozala umaqhekeni umaqhekeni wafika ngapha kwelasekuhle noto
yes singathi khonapho ngwenya nxa sikhangela khonapho ngwenya singathi kuqatheke kangalani ukuthi kube lo mcimbi kunalo
kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kume ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwathiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka kungoba inkosi uMzilikazi engihambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba omaqhekeni laba yibo abathi no inkosi uMzilikazi silawe bebamsanelele namadoda afana nabomkhabakhaba mkhwanazi nabodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona nangempela iphupho labona lapho iphupho lenkosi laphumeleliswa ukuthi wayena amadoda afana nabo nayinduna ugaba uqobolwayo yikho-ke namhlanje-ke siya laphana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhozwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu uyiyona eyaba nesandla ekutheni kwakho isizwe sakithi namhlanje njengoba uzokhumbula ukuthi igaba okwakuyibutho elalikholwa induna ugambu lamachuba amaningi ayingaphasi kwalo kwakunamabutho amaningi kakhulu esingabalwa amabhudwana onyama endlovu ukubala nje kuthanda emaningi ngaphasi kwegabha laphana so yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna ugabha sifo singakhumbula umntu omncane sisekhumbula umntu omkhulu owaba yingxenye okwakhulu kwesizwe sakithi
ake siyamuza ubaba lapha-ke ungwenya bebuya lazo sibili kodwa isikhathi yiso esisingasavumiyo ukuthi sibe silani khonapho kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lethemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo ngoluvalisa emoyeni ngumthombo osithembayo ukhiphe Sidube lilale uba ngwenya siyabonga ungadinwa kusaza kwabo
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisfanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshato. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni ivesi ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshato kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umkakhe waletha u-Eve wamletha ku-Adamu. Khonokho kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi lo ulethwe nguThixo kimi. Ngakho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uzakutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu nguye owakuqalisayo. So singathi-ke vele wona umtshato yinto eyabekwa
ngonkulunkulu. Okwesibili siyanazelela ukuthi lo owesifazane walethwa ngonkulunkulu ezomnika umngakhe. Ngakho ke kulabo abangakachati yalikhuthaza ukuba kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, konke khonokho kumele kube yizinto uNkulunkulu awucebisa ngazo. Ngoba lowo muntu liyahlala kuze lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana, uThixo uthini ngalo muntu, ngoba uNkulunkulu ngiyekwazi isiphetho sento. So uyakutshengisa, uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha umuntu onjani. So abantu abaningi siyafuna ukuzidingela, thina sikhangele ukuthi lo muntu le mali kumbe lo muntu njani, sikhangela ngamehlo enyama. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langelihlo likamoya elivele emqondweni kaNkulunkulu, ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani. Njalo kuyamele kube yinto eba ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lwakho. Kulaba sebethathene kuyadingakala ukuthi akhonto ukuthi hayi ingxenye lowa usuyiNkulunkulu adinga umthathe. Kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho, atshintshe izinto oyabe ufuna ukuthi zitshintshwe emtshatweni wakho. Nxa kulokunye ongakuthandiyo, kulokuthi libe lisilwa lidlephana, hambani esikhathini somthandazo. UNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha, kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana. Kube yi-prayer item, kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi lo muntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi. Nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana. Baba, ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata. Kunemtshato baba emihle, kunemtshato eyinye engabi phakathi kobunzima. Ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane, bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalimi esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi, imali yethu kasiyiphiwe masinya ukasidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare. Ngabasibali bathi siyalima, sithi sesifake imali ngale ingasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi. Cela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadayo, ngoba amabele sabe sesiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje silambe sisebenzi.
Sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalobojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni. Kambe isihluku banzi esenziwa igovernment ebantwini, abantu ngapha bayalamba, inkomo ziyafa, kakula manzi, akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu. Kodwa uhambe engenela abantu enika amarisithi ukuthi abagebhe imigodi okungekho emthethweni. Asilankanisi khona, asilankani siphelelwe ukudla kasilakho, kodwa ugovernment uhambe sharja abantu kwazange egebhelela abantu le mgodi. Cela bakithi lokuzeni odoleli ke lifake size ukuthi wona umhlaba vele uthini ngohlukulo lwenziwa yihulumende ebantwini.
Selibonani, selibonani lonke nje. Isihambisele wona la amazwi ethu sibacelayo thina abanye abazali sigugura wonde ukuthi singogangeni singolahliwe le nto besoze futhi siyihlalele phansi sebe silokhu sikhuluma kuphela wazi wazasethini ngoba vele besihlala khona kusemlageni egangeni. Sala sizwe nje sizwe kukhulunywa kuthiwa hey kulapha lalapha. La besihlala khona vele aze sizwele ukuthi aze sibuye ludwe nasihlala etshelo tshokucuneni kusemlageni egangeni. Abahlali bendawo abahlezi yokuphela bakhangelwe lenhlupho zabo.
Linjani mazimbabheni, linjani basakazi bethu be-Studio 7. Hayi ukuhlupheka kuphela abantu bakithi, ukuhlupheka. Intuthuko kwakuthiwa izadivasha isikhathi sekhethweni, kodwa esikubona ukuthi ivashayi ukuhlupheka. Abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu bathwele nzima, bathwele nzima, bayabotshwa ama-roadblock. Kunzima. So asizameni ukuthi silungiseni ilizwe lethu. Asilo lizwe elobuyanga, ilizwe elinothileyo, kodwa iZANU-PF hayi yehlulekile bakithi. Le-CCC akimeceleni layo, kidedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka beseyanga. Ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadaki ongathi noma iwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona. Ake sizame ukuthi sisupporten sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini. Okhulumayo ngowashington ncube etholojo.
Asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumbi amanomhlaba la kulomthwakazi khona. Sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi sokuseduze la siyakhona. Okhulumayo lichakwane elikhulu eplump asibonge
kulezano kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo. So ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange angena khonapho. Wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zepalestina le-israyeli hayi khona thina lapha asili into zamajuda namapalestina silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayi problem ekhona kule part okuthiwa yizana kube ngama-opposition yiwa alwa nani lezana not amashona. Yikho nje okungihlupha kakhulu khona lokuthi kati abantu saphuma kulayini siyanga. Thank you.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamuhla u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu le-Highlanders uNetsai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
UNetsai Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu zethu.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba ngoBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Qalisa ukungena kuHighlanders kuma juniors ni under 13, under 14. So ngaprogressa from there. Ngangena ku first team since the 18 years. Siyadlala ku-Highlanders.
Zikhona yini inkezo owazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola i-BT Rose Bowl. Sathola le-Independence. Sikhathi ukudlala i-Independence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi i-Independence was the big cup engayitholayo.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngaliphiwa ngama-supporters. Kahle kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda. Yoba kuthiwasi ukuthi ngu-super and then laselithatha ngama-supporters abe balikhulisa. Ye ekudlaleni kwami sibili kulama-players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was one of ama-wingers ayehlupha ngoba wayespeed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu kulezi nsuku nxa uqethanisa ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertainer abantu. Abantu bakholisa ibhora la nxa singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungalamali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ngibe ngunetsayi ngibe ngusuper ngitholelele bizwe libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba. So kule nto eziningi ezi-aplayayo ezeleba lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha njalo.
Kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeni eliphezulu abakho ekukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu siyesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders but kuyabe kufunakala ukuthi lathi senze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola ungangena nje osini kuyafuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqesha ezintweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhora kwe-administration ozahlangana lakho. Kodwa kuhle nxa ule-administration ungumdlali webhora uke wadlala ibhora uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
UNetsai Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Bhoso. Ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo, nendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.